Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 17 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhulumende wamukele amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 awaphiwe ngele India izolo. EMDC ithi ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora ithi kungamanga ukuthi umgcini sihlalo wayo umnumzana Morgan Komiti usephuma kuleli bandla. Kulezi votshwa ezingu-206 eziphakathi kokuloba imihloliso esukela kweka-grade 7 kusiya kwe-ole A-level zisemajele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi lwamukele amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 aphiwe leZimbabwe ngele India izolo. Kumbiko eliwethule enkundleni ye-Twitter, lolu gatsha luthe umkhuhlane lo uyingozi enkulu. Ngokunjalo lukhuthaze abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ukuze bazivikele. EMDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora ithi kungamanga ukuthi umgcini sihlalo wayo umnumzana Morgan Komiti usephuma kuleli bandla. Leli bandla lithi imbiko ekhitshwe ngumuntu obezithi ungukomiti enkundleni ye-Twitter kayivelanga kuye kodwa idindwe izigilamkhuba ezingabaxabanisi. Imbiko le iza ngesikhathi kulokudlephana okukhulu kuleli bandla phakathi kukaMonsora lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe, yena osecele umthethwandaba ukuthi umise ukuxotshwa kwakhe kubandla kanye lasedale lephalamende nguMonsora. Sixoxele sikhulumeli se-MDC umnumzana Witness Dube.
Imilayezo le ebesiyibona ebulenjini ku-Twitter ayiveli kuye, kulokuganga, kulokuxhwala okwenziwe ngabantu bephakamisa leyo mlayezo bezenza engathi ngubaba uKomiti. Ubaba uKomiti nguchairman womhlangano webandla le-Movement for Democratic Change, njalo nguye oyibambe esidukwini ekufuqeni konke okumayelana lamalungiselelo e-Congress ngoba kungaphansi kwehofisi lakhe okunengikwakhona. Ngakho ke uyalwiswa ngabantu ikakhulu abangafuni ukuthi kube le-Congress, uyalwiswa ngabantu abangafuni ukuthi National Council yenze izinqumo zokuzihlola ngokuzikhandla ukuthi amalunga ethu edale le-parliament lama-councillors ethu aziphatha ngendlela esenza okuqondileyo ekupheni abantu lokho ababavotela khona. Ngakho okunengi nje okwenzakalayo kuhlangana le-ofisi lakhe ngoba yilo elibamba imisebenzi yansuku zonke. Ngakho ikulwiswa nje, okunye elwiswa ngaphakathi kwebandla, okunye elwiswa yiZanu PF esabayo ukuthi ibandla le-MDCT nxa lingavele liqine ngendlela elisukuma ngayo khathesi lingayidlisa luklubhu kukhetho olulandelayo luka-2023.
Siyabona ukuthi kulokulwisana njalo kubandla lenu phakathi kuka mnumzana Douglas Monsora lo msekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe, yena osedonsele uMonsora emthethwandaba. Kuhamba njani khonapho?
Udaba lukamama uKhuphe lusasemthethwandaba, ngakho njengebandla asithandi ukuthi siqhamukele singene sijule odabeni okusamele siphiwe isixazululo ngamajaji. Kodwa nje engingathanda ukukubeka sobala ukuthi kumhlangano wethu weNational Council odluliweyo akade uchewa nguBaba Gomich, awukuzangwe kuxoxwe ngitsho la kancane ngodaba lokuthi umama uKhuphe kaxotshwe. Kazange angene ku-agenda yokuthi kuthiwa kumele axotshwe. Akula nje ngitsho la kancane lapha okwakhulunywa ngaye khona kufaniselwa mhlawumbe, and ayikho ingxoxo eyenzakalayo esingayenza ukuthi ukucabangela kwakhe ukuthi uyaxotshwa kube lesizathu kumbe kube lesithunzi seqiniso phakathi kwakhe. Kodwa okusimangalisayo njengebandla yikuthi usuke waphakamisa lesi siphakamiso wasisa enkantolo, wasebeletha amakansila amameya amabili, ibandla ebelivele lihlezi lixoxa ngabo, ibandla elithumele amaqula izikhathi eziningi ezimbalwa zisiya kibo kubogweru, zisiya kubochitungiza, zisiya ngaphi kwamanye ama-councillors, zisiya hlolisisa ukuthi abantu basebenza njani. Kokunye kwatholakala ukuthi kule corruption enengi kakhulu engeke ibeke ibandla le-Movement for Democratic Change esigabeni esihle kubavoti. Thina njengebandla i-corruption kasiyifuni, njalo thina njengebandla singabona ukuthi kukhona ukubona phakathi kwethu. Asilazo inhloni zokuthi sitsho ukuthi sokulokubona phakathi kwethu, sibe sesikhipha lelo tamatisi elibolileyo phakathi kwebasket.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDCT. Abadala bathi akulahlombeleko ngokufelwa. Lo ngumutsha okhanya usipha umdlandla izibotshwa ezingamakhulu amabili lasithupha 206 eziphakathi kokuloba imihloliso esukela kweka-grade 7 kusiya kwe-ole A-level zisemajele. Ugatsha olubona ngezezibotshwa olweZimbabwe Prisons and Correctional Service lwethule imifanekiso izolo eveza abapikayo laba besemaklasini njalo begqoke ezamabhantinti beqhuba izifundo zabo. Lothi njalo imihloliso le iqhutshwa lugatsha olukhangelane lokuvivinya abafundi olwezimseki lusebenzelana labamajele, ngoba kulilungelo lezibotsha zonke ezifisa ukufunda ukuthi zithole ngokugcweleyo leyo mfundo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana efidlela Ncube.
Imfundo lilungelo liqhakatheke kakhulu ebantwini okungafanelanga balithathelwe ngoba sebebotshelwe icala elithile. Kumele noma ngogwetshelwe ini noma ngokuyiphi ijele abethole ilungelo lokufunda, athole ithuba lokufunda engabhadali, abhale grade 7, abhale o level, abhale a level, abhale ama degree afunde, ngoba kuyindlela futhi yokuguqula isimilo sabantu okuthiwa yi-correction. Yingakho sekwathiwa khona i-correction services, correctional services, ukuthi kuyindlela yokuqondisa isimilo lokuziphatha komuntu aphiwe indlela entsha yokuziphatha. Ilungelo lokufunda liyamguqula ke umuntu angalisebenzisa aziphathe ngendlela entsha. Bathi njalo nxa sebephuma ejele sebelendlela ezintsha zokuzuza imali bengasasebenzisi leziyana ezobugebengakade bezisebenzisa. Ngakho ke ilungelo lokufunda liqakatheke kakhulu kakhulu kakhulu.
Yebo, kuyajabulisa ukubona izibotshwa lezi ziloba imihloliso yaso. Kodwa ungathi abantu ababotshiweyo bayawathola yini amathuba aneleyo lemfundo eneleyo enza bathole imisebenzi kumbe babe lempilo ezingcono nxa bethe bakhululwa?
Bekufanele ukuthi ngabe zonke izibotshwa ziyathola ilungelo lokufunda ngendlela efaneleyo ngezibotshiwe ezisemakhaya, emajelelane kuma-district, ezisemadolobheni noma kungaphi. Zifundiswe zonke izinto, kodwa lokhe lelo lungelo lingatholakali ngendlela efaneleyo, njengalokhu labangaphandle ibe abangekho ejele bengalitholi ngendlela efaneleyo. Ilungelo lokufunda kaligacwaliseki ngendlela efaneleyo eZimbabwe. Banengi abantu abafuna ukufunda lokho bevinjelwa imali engela la mali ehluleke ukuqhubeka ngemfundo yakhe baningi abantu ababefuna ukufunda kakhulu abaphelele ku O level abanganelisanga ngoba bevinjelwa imali abanye bephelele ku A level bavinjelwa imali abanye baphelele kuma degree akuqala abanye bangayiqedi bevinjelwa imali khona lokho akufanelanga kube khona ilungelo lokufunda kumele libe khona kuye wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi le mali inengi kumbe incane kumele bonke abantu bafunde ngoba kuyasiza ikakhulu ezibotshweni njoba senge ngasho ukuthi kuguqule isimilo sabo baphume sebelendlela yokuphila entshe engashiyo lakade beyisebenzisa
kuyini ongakukhuthaza okungenziwa ukuze kuthuthukiswe impilo zabantu ababotshiweyo kungaba ngabasemajele kumbe lapho abaphuma khona
Into yokuqala nje vele kumele usibe kwazi ukuthi abantu ababotshiweyo abasemajele basala lokhu bengabantu asizozinyamazana yebo kambe abantu bangabe besenzele kabi basiphatha kabi kwazi kwagcina kufanele ukuthi bagwetshwe bayihlale ejele kodwa okokuqala nje amalungelo abo njengabantu kumele agcinwe avikelwe ilungelo labo empilweni ilungelo lesithunzi ilungelo lokufunda lona leli sikhuluma ngalo wonke amalungelo kufanele ukuthi babe lawo ikakhulu lona lele lemfundo ngokuba imfundo yevula ikusasa lomuntu libe lihle akwazi ukuqhubeka ngempilo engazange wayahlala ngempilo yobugebengu ngakho ke asibenzeni lanxa besejele bazuza amalungelo onke afanele ukuthi baphile njengabantu bonke kungela kubancitsha amalungelo amalungelo yikho okuqakathekileyo ukuze abantu abasemajele baphume sebeyisimo esitsha ngokuba angaphathwa kabi agcinwe kabi kumenza abe ngumuntu omubi kakhulu lokho kuthiwa it hardens umuntu aphume seyisigebengu okwedlula lokhana kade yikhokhona
Umnumzana efidlela Ncube ulwela amalungelo kaZulu njalo uyingcwethi kwezombusazwe Uzulu webhinga uthi udinga uncedo lokulungisa ikliniki yesiyabhuwa ethethwe uphahla ngumoya oze lezulu elinengolaka olukhulu ngolwesibili. Kube lo monakalo ofanayo njalo esiyabhuwa primary school. Sixoxelo ake wamela isigaba sebhinga north edalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Kahle kahle okwenzakeleyo yikuthi ngemva kwaizolo kube lezulu elibe lomoya omkhulu ebhinga endaweni zabo siyabhuwa. Izulu lelo ke laseli wisa izihlahla njalo laseli khipha ophahla lweklinikhi lezinye izindlu esiyabhuwa kliniki. Isiyabhuwa kliniki yiklinika etholakala ngomgwaqo wokuphuma usuka eBhinga usiya eGogwe okungaba ngamakhilomitha angu-100 ukusuka eBhinga ulapho okule clinic yona leyo leyo clinic iclinic eyiyo eserva amawadi amathathu aweBhinga North ahlanganisela iwadi okuthiwa yiKhalungwizi labantu bayo bonke iwadi okuthiwa yiNavusenga lapho kuyikho khona yakhelwe khona leyo klinika iwadi okuthiwa yiNagangala sinampande ngoba lawo mawadi kawala makliniki awo bese kusuka khona apho sokusiba labantu nje labo abanye asebekhona ama-segment amatsha asekhona ngaphakathina eseduze kwaleyo ndawo ohlanganiso songo labo kapinda abantu bakhona bonke bebeselatshwa bebehamba besiyakhululekela khwampana omama kodwa kathesa hayi akusela lutho
Ungathi unganani umonakalo obekhona njalo ncedo bani oludingakalayo
umonakalo obekhona ube mkhulu kakhulu uncedo olungafunakala ikakhulu kathesi ngama asbestos sheets mhlawumbe angakwana ngaba ngu-70 kuyafunakala i-roofing timber amaplanka okubophisa uphahla kuyafunakala amaglazi amawindi kuyafunakala izivalo ezingafika phose ngama-20 amasamende ayafunakala izipikili ipenda ingubo zingatholakala noma ezingama-20 lama-matras lamaphilo lama-bed sheets senzela omama laba ababe bezithwele ababe bemelele ukuthi bekhululeke esibhedlela mbona ngani yilo uncedo olukhulu olungabe lufunakala kuleyana ndawo enkomo
Umnumzana Prince Tubeko Spanda wake wamela isigaba sePinga North edalele parliamente. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kuboche unobhala wekansili yedolobho lePlumtree umnumzana Davis Dumezweni Luthe esetheswa icala lenkohlakalo elisukela ekuthengisweni kwezitanda zokwakhela izindlu ezibiza izigidi zemelika phose ezimbili i-$1.8 million. Isayithi ithi umasipala weVictoria Falls uzavalela amanzi bonke abehluleke ukuwabhadalela phakathi kwenyanga ezintathu ezedluleyo. INew Zimbabwe yona ithi inkantolo yethu le isinqumo ivumelana lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ekuthini aphe ubufakazi ngudlu kudaba lwamacala etheswa owake waba ngunkosikazi wakhe uMary Mubayiwa. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani, mthwakazi omuhle, linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi, mina ngiyaphila ngapha kule Brandfisher eJohannesburg. Hayi, khuthaza nje wonke umuntu esindebeleni, nje wonke umuntu eMathweland leMidland, sithaliba singasupporta phela umthwakazi, supporte phela umqondisi moyo. Ngoba mina mbonani nguye umuntu obuya ngeqiniso esindebeleni. Ngoba mina kambona ukuthi kunomuntu kwasemaShonaland ongafufotela umuntu wasesindebeleni. Njalo kulabanye abesindebeleni abathi thina silobandlululo. Kodwa hayi, mina ngithi thina silabandlululo. Ubandlululo uqala ngabo abantu besishonile. Umuntu esindebeleni uma engakuboni lokho, hhayi usesemuva, usavalekile amehlo, amehlo akhe kakavaleki. Yena kabonti abantu besishoneni yibo abasibandlulula kudala, ngokungathi akhanyela manje. Since 1980 kubusa umuntu waseshoneni, vele abantu besindebeleni babafake emuva, vele bahlala besemuva. Noma azokhayela izindawo zalezi eziqakathekileyo khona kumaminista, vele kuthola kuyibo abantu beshoneni abakhokheleyo. So hhayi, ubaba umqondisi mina mbona ngani ubuya ngokuzovula amaNdebele amehlo ukuthi babone kumele sizivuse lathi sizimele njengesizwe sikamthwakazi. Hhayi, ngiyabonga mthwakazi omuhle.
Livuka njani, livuka njani. Ngamastudio 7 yizo zonke izindawo zelizwe. Sithi hayi bo, siyabezwa impela abebandla lezaluPF kulo mhlangano obizwe ngupresident weMelika uJoe Biden bekhala bethi bona kabala ndaba kufanele bengabi le ndawo ngani, ngoba bona bayadla basutha. Lama bengathi bona kabala ndaba kufanele bekutsho lokho bezama ukuvala inhloni zabo ukuthi vele bona bangabantu ababi emphakathini osokuzo sukwaziwa ngumhlaba wonke jikelele ukuthi hayi vele kuyabe kufana lokuthi ugezise ingulube ukwazi ukuthi izophinda ibuyele edakeni. So isidingo sokuthi uyigezise vele sesingekho, kufanele vele hlivele iyeke. Yikho lokho abakwenzileyo. Siyabeza impela bathi eZimbabwe uhamba kahle, akulanto ehamba kahle ngoba bona betheswa izijeziso zenotho, yakhala ngama-sanction imihla ngamalanga. Kanti ke bona ama-sanction lawo bathi kawasuswe. Okokuqala, kufanele bona njengebandla leZANU-PF ama-sanction bewasuse kuqala kubantwana bonke beZimbabwe abayethesa abantwana beZimbabwe. Kathesi ama-taxi eZimbabwe kawasebenzi, kusebenza ozuku. Ngama-sanction nalana bafakela abantu sebephila nzima nezingane zabo emakhaya, kanti ke babethenge amateksi ukuthi wazaphisa imuli, kodwa lawo mateksi asasebenzi, izijeziso zona ziyanda.
Salibonani, salibonani ku Studio 7. Mina ngumama ohlala eMapisa. Ngiyacela bakithi, ngiyacela njengoba sokulimodeli ikhefu. I-corona le siyayizwa, siyayizwa silikhona, kodwa sicela bakithi. Livule amabhodi abantu bethu bezosibona. Hamba abantu bethu sizazisife bengasibonanga ngendaba ye-corona. Siyacela, siyacela uhulumende we-South Africa lohulumende waseZimbabwe. Libavulele bakithi, libavulele. Kambe nxa ezabuya athi suke e-SHM umsebenzi for a week, abuye ahlale ku-quarantine 14 days. Anti uyathola umsebenzi usuphelele. Siyacela bakithi, siyacela. Sicela lisisize bakithi, sesibakhanuka nabantu ababo babafuna ukubabona.
Studio 7 salibonani lonke basakazi siyalithanda ngenews zenu ezimnandi kangaka. Ngidinge ngikhulume ngabantu bakithi eMandebeleni. Abantu bakithi eMandebeleni badingani kuzanu. Kuzanu badinga lokhu bangeniswa ikunoda, abafuna ukunoda kuphela. Babona ukubana umsebenzi wokulwela ilungelo loluntu uzima. Bazafa bengadlanga izimali lezi zokukhwabanisa ezobumenemene. Bangena ke kuzanu ogawula abagalula. Abasakwazi kibo. Qondisa imoyo. Sikhokhele ndoda. Sisifone okuningi lapha kithi. Hayi, kayiqunywa iZimbabwe ngangeqiniso kubhaliwe ngiyanda ukuthi ubungcwele ula. Kawuphuma umngcwele ube sobala. Thina umntokazi sizimele sodwa. Sibusa umbuso urhulumente wabantu ngabantu. Ilungelo loluntu lihlonyiswe. Hayi, lokho esikubonayo. Ilizwe salilwela. Kodwa akusacaci. Usmith litsho kungani wayengcono ngoba sasinathi Kokuye 5 cents ngiyabonga philana emsakazweni.
Sanibonani abantu bakithi, linjani ngezindawo. Ah, kodwa siyahlupheka abantu besindebeleni loba abantu besayala nje bethu bandlululu. Ah, kodwa kula muntu ongawuboniyo ubunzi abantu ababhekane lawo. Abantu bakithi bayahlukunyezwa, bayathathelwa izimali. Abantu besindebeleni bayathwele nzima. Ungabhekisa ama road block yonke indawo, amashona wodwa ukuze umthetho ubandlululu. Ubona kuyibo abagcweleyo abaqhathwa ngamashona kuphela. Ezindleleni lapha yibo bodwa. Njengento eyenzakala ebhodi ebhambathi, ebutswana ibhambathi laphana, hayi le nto isi-out of order leya nto leyana. Laba bantu abasafuni ukubona umuntu evele egoli, amapolisa lamasosha. Kubonakala nje uvele egoli, kumele ubanikeze imali. Ukubona nje ungawonanga ngokuba uvele egoli. Singazi kibo labasuka khona eHarare ukuthi bayenza yini le nto le abayenza kithi esindebeleni. Kube ngabafowethu laba abalayisha impahla, bathwaliswa nzima ukudeclare impahla. Umuntu uzitshajela nje, echarja nje ebheke eceleni. Kulabo abantu basebenza nzima, abantu badonsa nzima. Abantu bazamela imuli zabo, bazamela imuli zabo abantu. Siyacela impela i-corruption liyana ukuthi kuyenziwa iplani ngayo. Hayi, qiniso kumele kuyenziwa iplani impela ngoba le nto i-out of order le. Abantu basebenza nzima, abantu siyabona imuli zabo. Nokuthi ukuthi sifake amasosha lamaphoyisa kamnanga kwaku-bhajethi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele impiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amazwe abalisa yona iMelika, iBhilitane, iSaudi Arabia kanye le-United Arab Emirates aseveze usekelo lwawo phezu kwesivumelwano sokubuyisela esikhundleni inhloko kahulumende yakweleSudan uMnumzana Abdalla Hamdok uyena osuswe embusweni libutho. Umsakazo munye uthi unobhala jikelele we-United Nations uMnumzana Antonio Guterres uthi umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka ugxila kanti njalo awusoze uqedwe ngamajekiseni kuphela. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden usekhuthaze amalunga edalela eParliamente ukuthi epasise isikhwama sakhe se $2 trillion esibizwa ngokuthi yi-Build Back Better, sona athi sijonge ukuphathisa abantu abaswelayo kanye lokulwisana lokuguquka komkhathi. Kumbiko awethule izolo, uBiden uthe iMelika lilizwe elilamathuba naphakade, njalo uthe lawo mathuba afezwa ngamaphupho abanzi. Ngakho uthe kubalulekile ukuthi amalunga ePhalamende apasise isikhwama sakhe. IParliamente yaphansi, iLower House, seyapasisa lesi sikhwama, kwasala idale leSenethi lapho sokulobunzima khona ngoba elinye ilunga lebandla likaBiden elamademokrasi uSenator Joe Manchin esala ukuthi isikhwama lesi sipasiswe sikusimo esikuso. Uthi kunenge okumele kuguqulwe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Ukwehluleka kwesikhwama se-Build Back Better esikamongameli uBiden kuyacacisa ukubana ukuba le senethi eyi-hung senethi efana lale esilayo eyi-50-50 phakathi kwamademokrati lama-republican kuyatshengisa ukuthi ayizikho izinto ezingaphumelela ma lingathola omunye wenu sithi yena akasasapoti into ade livumelane ngayo ngoba i-close afuna ukuyikhipha yiyo ebeyiyona ebigcizelele i-Build Back Better ngoba abantu bebefuna ukubona ukuthuthukiswa kwabantu nengane zabo ngale child tax credit ade kumele i-extendwe ngomnyaka omunye. So kuyadanisa kakhulu ngoba next year kuyabe sekungumnyaka wokhetho ama-midterm elections, so kuyadanisa kakhulu. Bekumele ukuthi singene 2022 siku high ground ku-support evele ebantwini ngoba bebona sisenza lokhu okwathenjiswayo ngamademokrasi.
Bengehluleka kokuphela ubaba uBiden lamademokrasi ukupasisa isikhwama lesi, ubona kubaphazamisa lokho kukhetho okhuluma ngalo lolo.
Kubeka ama-Democrats ku-danger kuma-midterms ngoba ama-Republicans azoyenza kube yi-campaign issue. So abaningi bagcina sebengasafuni ukuba ku-forefront, labo sebesesaba ukuthi kuma-constituents abo maybe ayikho popular. So I think to some extent it divisive between ama-Democrats lama-Republicans ngoba i-bill edealer with ama-haves lama-have-nots. So ama-haves wona awayinidi le tax credit, le child tax credit, kodwa ama have nots ayayinida ngoba iyanceda kakhulu ngoba abantu abaningi uthola ukuthi uyasebenza and imali ayiholayo ayikho enough ukuthi ingane ithole i-care mayena esemsebenzini ngoba ingane ziyayinida i-aftercare. So uhulumende lapho bezonceda ngale child tax credit abantu abanjalo. So uthola ukuthi laba ama have nots bona akubahluphi lokho. That's why abo Joe Manchin ngoba iWest Virginia is mostly Republican even though yena ngumdemocrat ongusenator walapho. So naye kumele adense to itune ye constituency yakhe and that's why, but kuzolimaza ama democrats ngoba kuzokhombisa ama loopholes in the way abenza ngayo izithembiso.
Umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusazwe njalo usekela ibandla lamademokrats. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende wamukele amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 awaphiwe ngele India izolo. I-MDC ithi ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monsora ithi kungamanga ukuthi umgcinisihlalo wayo umnumzana Morgan Komitsi usephuma kuleli bandla. Kulezibotshwa ezingu-206 eziphakathi kokuloba imihloliso esukela kweka-grade 7 kusiya kwe-ole A-level zisemajele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.